kune-serious assault on abantu esingathi mhlawumbe bamela ilungelo loluntu. Singakwehlukanisi khona lokho lokubotshwa kwaboBeatrice Mthethwa lala asebenza in the Prime Minister's office. Ujaji ngibona ukuthi labo abamsola ngokusebenza kwakhe bazama ukuthi bangenele emsebenzini wakhe. I-constitution yelizwe ithi ujaji nxa esebenza akula ngisho lo yedwa ofuza ukuthi amtshele ukuthi asebenze njani. I-decision ayenzayo ukuthi kukhulule uBeatrice is a proper decision. Siyasebone even eSouth Africa amakhofi ehlala ebusuku kumbe kuseni ngo-1 a.m. kumbe ngo-2 a.m. Sizanikeza umzekeliso. Kunesikhathi I think iSunday Times eSouth Africa ebefuna ukuthi bakhiphe iphephandaba kodwa kulabanye abantu abangajabuliyo ukuthi okuphakathi kwalelo phepha kungabaphathi kahle. Ujaji wahlala ebusuku ayithi Zimbabwe yodwa nxa indaba i-agent ujaji can sit in any time. So indaba kaBeatrice angiboni mina okurongo ngalokho kuzwa ngujaji. Bese sithi leyi ye-anti-corruption commission i-warrant ayi-issuwayo is debatable ukuthi kungathiwa umthetho kawumvumeli ujaji we-high court ayi-issue warrant, but esikwaziyo thina eZimbabwe ukuthi wonke ujaji ulethi sithi i-original jurisdiction ukuthi he can order anything.
Lokhu-ke osokukhulunywa-ke ngamaphephandaba ukubona njani?
Khayela lokho ukuthi wagweba umuntu okuthiwa 8 years ago wasekulahleka i-record. Ama-facts afana unfortunately asilawo wonke ukuthi kwahamba njani. Kodwa ngibona ukuthi laba abakulwisayo ngabantu abangajabuleli ukusebenza kwakhe okuhle. Usesebenze kakhulu ujaji lo simlandele ukusebenza kwakhe. Ngujaji kakhulu othanda ukuthi amele ilungu loluntu. Ngibona labo abawuphozana nokukhululeka kwaZulu eZimbabwe yibo laba ababizi kathesi abaima bethinga besithi ujaji lokawazi umsebenzi ukubona kwami bayalahleka lapho.
Akwethusi yini khonokhu osokusenzakala Machobana?
Kwethusa kodwa-ke yinto nje sesijayele isikhathi sonke nxa sokusondela ukhetho.